Ngenyanga kaMfumfu ngomnyaka odluleyo, isifundisi eNigeria uLatifa Ibrahim oguqulwe ibizo ukwenzela ukumvikela wayesiya lapho ahlala khona phandle kwekolitshi kusihlwa, lapho yena labanye bakhe ababili abathunjwa ngabesilisa abahlanu ababehlomile esigabeni seGandu uthi wezwa abangane bakhe belwisa njalo behlaba umkhosi bedlwengulwa ngabesilisa laba.
They actually did it in front of us.
Babadlwengula phambi kwethu, amehlo ethu ayivaliwe, sathayo, sahlukuluzwa.
Uqhubeke wathi inhlanhla ukuthi kadlwengulwanga, njalo udaba lolu lwabikwa emapholiseni. Abathathu laba abakhululwa ngemva kwamalanga amane, imdeni yabo isihlawule imali eyayifunwa yilabo ababathumbayo.
Umdeni wami wawuhlukumezekile njalo ukhathazekile. Kwakungalula, ikakhulu umama wayekhathazekile kakhulu.
Umdeni ka-Ibrahim wabhadala ngamanaira imali elingana lamadola emelika azinkulungwane ezintathu lamakhulu amane ukuze bamkhulule i-$3,700. Ukuthunjwa kwabantu bese kubhadalwa inhlawulo ukuthi bekhululwe sokubhahile eNigeria, lapho isimo somnotho welizwe esiqhubeka sisiba sibi. Inhlanganiso yeNigeria ASBM Intelligence ithi ilobufakazi bezehlakalo ezizinkulungwane ezine lamakhulu ayisikhombisa i-4,700 ezokuthunjwa kwabantu ngamaqembu ahlomileyo selokhe umongameli Bona Tinubu wathatha intambo zombuso. Inkulungwane lenkulungwane zabantu zasuswa emzini yazo ngodlakela. Abezomvikela eNigeria bayehluleka ukwenqabela ukuhlaselwa ngamaqembu amalwa ecatsha aweBoko Haram le-Islamic State West Africa Province labanye. Ukuze alwisane lalolu hlupho, uhulumende weNigeria uvumile ngohlolanja ukukhuphula inani lamapholisa aqhuba lomsebenzi. Umthetho lo ungaphumelela, isigaba ngesigaba eNigeria sizavunyelwa ukuhlela indlela amapholisa la azasebenza ngayo. Sokusele ukuthi umthetho lo uvunywe inkundla yeSenate, njalo abantu makhaza bathi ungafeza injongo yawo nxa usetshenziswa kuhle. Izakhamizi ze-Abuja, uMnumzana Simon Ibu loFrancis Oparanozi bakhuluma ngalolu hlelo.
The people who constitute the police force are members, they are the local people of that area.
Amapholisa ngabantu abavela kulezo zigaba, bayazazi indawo zabo futhi bazasebenza ngcono kulabantu abangazaziyo indawo. Bazadinga abantu bakulezo ndawo. Kungaba lezehlakalo kuleyo ndawo sizakuzwa. Kuzabangela ukuthi umumo ube ngcono, kodwa uhlupho yikuthi abezombusazwe bazisa lolu hlelo ukwethusela abaphikisana labo.
Inhlanganiso eqhuba ezophenyo e-Afrobarometer ithi amapholisa eNigeria ngamanye alenkohlakalo. Babikwa belesihluku ubuqili lobudlwangudlwangu, kodwa bakuphika lokhu. Iziphathamandla zamapholisa zihleli zithembisa ukuthi zizahlolisisa lolu daba zijezise abatholakala belecala. Asizweni ingcwethi yecubungula izomvikela uKaribu Adamu.
What we need more than anything is accountability. If we don't have accountability,
esikudinga kakhulu ukuthi abantu bethembeke njalo kwazakale abakwenzayo. Nxa kungekho lokhu, ekubuseni ilizwe asingeke sibumbe imithetho.
Amapholisa eNigeria ahlolisiswa kulandela ukutshengisela ngenyanga kaMfumfu ngo-2020. Abantu elizweni lonke besola udlakela lwamapholisa njalo besithi kufanele kube lemithetho eletha ukuthula. Ingcwethi zithi uhlelo lokwengezelela amapholisa ezigabeni lungehlulwa ikusilela kwemali. Kodwa iPhalamende eNigeria ithi isahlolisisa imbono evela kunhlanganiso ezizimeleyo lezakhamizi ingakavumeli umthetho wokuthi kube lamapholisa la.